Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 Mpandula 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Enikwe ibheli kuyabe kufakwe izinqumo zokuthi alandele engayekela ukulandela lezo zinqumo then ibheli yakhe iyabiza thathu. So amapolisi bekhangelela ukuthi kumele ukuthi ethi engabotshwa abe senqitshwa ibheli.
Idale likamantshi linqume ukuba umfundisi Ivan Mawarire akhululwe ngemva kokubotshwa kwakhe ngempela sonto esetheswa icala lokuvukela uhulumende.
Ukulumende sinika isikhathi singathi kumbe inyanga ezimbili kumbe ezintathu. Silika kukhangela ukuthi hayi ama-election kayisiwo angaqeda udubo phakathi kwelizwe. Yikho nje sikhuluma ngokuthi uhulumende abhiziswe kufomekwe iqembu elingakhokhela.
Abenhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU bakhuthaza uhulumende ukuba abhidlizwe kudedelwe iqula labantu elizobunjwa ukubamba umsebenzi wokukhokhela ilizwe okwesikhatshana. Iningi lezakhamizi zemaphandleni eGwanda ezansi emaNdebeleni lithi lisemnyameni ngohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota oluqhubekela phambili emadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Idale likamantshi eHarare linqume ukuba umfundisi Ivan Mawarire akhululwe athoniswe esuka ngekhaya ngemva kokubotshwa kwakhe ngempela sonto esetheswa icala lokuvukela uhulumende lokutshotshozela uZulu ukuthi ahlamuke. Umantshi umnumzana Elisha Singano nguye ophele sisinqumo ngemva kokuba amapholisa ephuze ukumletha edale ukuzothoniswa icala alibotshelwe ngempela sonto. Lokwethula umfanekiso wevideo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhonona ngenhlupho ezibhekane lelizwe esithi inkokeli kahulumende kayiboni na ukuhlupheka okwenza uZulu phansi kombuso okhona ngakhona leli. iStudio 7 yenelisa ukuxoxa lomnumzana Dinei Mugweba, igqweta eliyingcwethi kwezokulondolozwa kwamalungelo oluntu.
Okwakathesi akusimangalisanga ukuthi uthole ibheyili.
Ube sephambanise izinqumo ayeziphiwe kubheyili yakhe esingathi ngesilungu ngama-bail conditions. Kuhamba njani kathi ukuthi umuntu uyabe licala elidala sokuthiwa selivuselele?
Leli belingasocala elidala, bekungamacala adluleyo akade engakathoniswa. Kodwa engakathoniswa yena wayenikwe ibheyili, and enikwe ibheyili kuyabe kufakwe izinqumo zokuthi alandele engayekela ukulandela lezo zinqumo then ibheyili yakhe iyabiza thathu. So amapholisi bekhangelela ukuthi kumele ukuthi ethi engabotshwa abe senqitshwa ibheyili ngoba bethi uphambanisa isinqumo sokuthi angayenzi ezinye izinto.
Kodwa-ke nxa sikhangela lokho akwetheswayo, isisekelo sombuso i-constitution iyavumela ukuthi umuntu akhulume okusenhliziyweni yakhe. Singathini nxa sikhangele khona?
Yeah, isisekelo sombuso waseZimbabwe siyavumela ukuthi umuntu athi okusengqondweni yakhe esingathi yi-freedom of expression, ukulokhu akuzwayo uyavunyelwa ukuthi ukuveke obala. Njalo uyavunyelwa lokuthi nxa ungani ucasulekile ukhankase kumbe i-right to demonstrate, kukhona kusisekelo. Kodwa okunanzelelayo ukuthi isisekelo siyatsho amalungelo akho, kodwa esikubonayo njengenhlanganiso emela amalungelo abantu, uthola ukuthi uhulumende kumbe ezinye ingatsha zikahulumende lokho ezicabanga ukuthi sisebenzisa isisekelo esinye esingayisho lesi sisebenzisayo uthola ukuthi ukuthi ibalandele izinqumo eziphakathi kwesisekelo kunzima kibo kungani kubuhlungu ukuthi balandele lezo zinqumo
umnumzana Dineme Gweba ligqetha elilwela ilungelo likaZulu ubexoxa icingweni le studio 7 ekwabulawayo Abenhlanganiso ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU bakhuthaza uhulumende kamongameli Robert Mugabe ukuba abhidlizwe kudedelwe iqula labantu elizabunjwa ukubamba umsebenzi wokukhokhela ilizwe ukwenqabela ukuqhubeka kokonakala kwezomnotho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yenhlanganiso yesebenzileyo yeZCTU itshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba leli nyathelo lizosiza ukuthuthukisa umnotho lokulondoloza khonoko okulutshwana okuseleyo kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi lumqondo uphume emhlanganweni wabo owenziwe ngenyanga edluleyo kaNcwabakazi.
Ukhulumende simnika isikhathi singathi kumbe inyanga ezimbili kumbe ezintathu silika kukhangela ukuthi hayi ama election kayisiwo angaqeda udubo phakathi kwelizwe ikho nje sikhuluma ngokuthi ukhulumende kabhidlizwe kufomeke iqembu elingakhokhela kulungiselelwa ukuthi kutholakale abangakhokhela ilizwe kulungiselela ukhetho olutsha.
Leli qula lizonikezwa umsebenzi wokukhokhela ngenjongo ezehlukene lalokho wenzakala ngesikhathi sikahulumende womanyalo.
Esikukhangeleyo ukuthi nxa kungabhidlizwa uhulumende kudingakaleke abangekho kumaphathizi la akhona abusayo abangakhokhela, kungaba ngumfundisi useretayile, kungaba ngujaji umanje oretayileyo ongathatha ke ilizwe ali-prepare for ma-elections. Ukuya kuma-election ngohulumende lokhona sizaba futhi lama-election azaba lempumelelo engasoze ivunywe ngabanye, so singani nje siyabhoda asiphumeleli njengelizwe siba lama-election aloke ekhontestwa abantu bengavumi impumela yawo.
Inkinga zeZimbabwe abeZCTU bathi zibangelwa yisimo kwezombusazwe kungakho bethi makabhidlizwe uhulumende okhona. Bethi kunje uZulu udla imbuya ngoluthi engasanelisi ukuthenga okudingakalayo ekuphileni kwakhe kwansuku zonke ngoba intengo iqansa ngokuphela kungahambelani leholo alitholayo. Phezu kwalokho abeZCTU bathi bafuna achiye umsebenzi usiba lukhulu webhanga lelizwe ele-Reserve Bank uDr. John Mangujika kukhethwe umuntu ongelahlangothi endaweni yakhe ozasiza ekulungisiseni umonakalo osukhona kwezokutholakala kwemali. Bafuna njalo uhulumende abize umhlangano ozangenwa yinkokheli zenhlanganiso zonke zikaZulu elizweni wokuhlaziya lokubonisana kutshelanwa amaqiniso phezu kokungenziwa ukuvuselela umnotho welizwe wona osukusibanga esibi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni eGwanda ezansi emaNdebeleni lithi lisemnyameni ngohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota oluqhubekela phambili emadolobheni. Ukuswelakala kwembiko ephuma emisakazweni kanye lakumabonakude sokudale ukuba uZulu wasemaphandleni ehlale engazi okwenzakala elizweni. UVusi Sizwe Mkhwananzi usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Kusukela emlambaphelo siyafika eNkhwali, iningi lezakhamizi lithi lisemnameni ngodaba lokubhalisa kakutsha ukuvota kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku e-Biometric Voter Registration, i-BVR. UZulu phansi kukanduna Ketsomathe esiqindini sebulamba uthi lolu daba uluzwa ngamahungahunga. UNkosazana Ntombi kayisengathi ohlala emangweni wesitakeni eNkhwali uthi baluzwela kweminye imisakazo lolu daba ngoba izicini zabo zibamba amagagasi akwele South Africa.
Uma iziningi zisenzakala elizweni okunye sesifunguzwa ngamawhatsapp but thina ukuthi sizwe intatheli zindaba kuhle kumbeni emaredioni kumbeni uma-TV akubahambi ngoba amasayisa ethu ngapha abambi South Africa kwedlula iZimbabwe.
Hayi, ngapha sikabi kwazi. Siphume kwazi ukuthi sizavota, but ukuthi ukubhaliswa sekuqalisile kumbe kuyaqalisa nini? Hayi, asikabi lolwazi. Isiwazi ukuthi kumele sibhalise sizavota ngomnyaka ozayo. But ukuthi ukuvota uhlelo lwakhona seluqalisile kumbe luyabuya nini, luyaba lusenzelwa ngaphi? Asikabi lolwazi lolulwa lukafiki kithi.
Umbekezeli Ngcono owentepe uthi sezwile ngodaba lokubhalisa kodwa laye kusobala ukuthi akazi lutho kangaka ngalo.
Sizile sivile kakabhalise kumele libone osobhokosobhokosa director abakhulu bangkhona ngale amakomiti.
Unkosazana Khana Nsingo owezelezele laye uthi kalalwazi ngalolu hlelo loba nje beke wezwa kukhulunywa ngalo emsakazweni weStudio 7.
Hayi, thina asikabi lolwazi, khona siyaqalisa ukubhalisa mhlaka 26 yikho sizabona ukuthi kuhamba njani. Abantu bathi bona abaluzwisisi ngoba siyezwa la kumaredio ukuthi imishini ngaliyasikleza, so bathi kusebenze kanjani nje izinto zokubhalisa zingekho.
Umnumzana Jethro Tabona Moyo oyemlambaphelo leminyaka engamathumi ayisikhombisa yokuzalwa uthi kuqakathekile ukuthi abantu babhalise ukuthola ilungelo lokuvota.
Bese besitshelile sibili abakhokheli, yikho kayo into esizimiseleyo sibili siyazama lokuthi sitshele abanye bethu ukuthi kumele bavote. Even laba beSouth Africa siyabacela ukuthi babe ngabanye ababuya bazovota vele. Ah, kusitshela kwabo ukuthi basitshele ukuthi khona sizabe siregister kutsha. Loba wawuregistile loba wawungaregistanga kuyafanana, sokumele sizihluphe ngokuyaregista.
Isikhulumi sebandla le-MDCT ezansi emandebeleni uNumzana Eke Moyo uthi sadingeka imfundiso emaphandleni ngodaba lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota.
Ulwazi lwakhona lusalufitshane kakhulu. Kuyadingakala nje ukuthi kube le ndlela yokuthi i-vote education ifakwe lapha emaphandleni ibe sibangeni esiphezulu abantu abakazwisisi.
Iningi labantu lehluleka ukwehlukanisa uhlelo lokuthatha izithupha ezintsha ezeplastic kulabo abalezezenge lalolu olokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota. Ababona ngokuqhutshwa kohlelo lokubhalisa abantu ukuze babe lelungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ngemithini yakulezi nsuku, abeZimbabwe Electoral Commission iZEC bathi basamelele emininitina ye-BVR ukuze baqale uhlelo lokubhalisa kuvota emaphandleni. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyendaba zeStudio 7 ngisemlambapheli eGwanda.
Abasakhulayo bathi bakhathazekile kakhulu ngokonakala komnotho osokubangele ukusilela kokumqoka empilweni kaZulu okugoqela ukudla ezitolo lamafutha ezimoda. Bathi njalo balokudana ngokuhlukuluzwa kwabantu abaphikisana lombuso kaMgabe okuvezwe sobala ikubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire, yena wetheswa mlando wokutshotshozela uMvukela. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe losakhulayo we-MDCT ongukhansela njalo wakobulawayo uMnumzana Mlandu Ncube.
Lokho kuyisibonelo esikhanyayo mtelekwana uhulumende lo okhona usekhulile, ngoba ungakhangela kubelokhu ezama nje ukuphila ngokuncane okwasalayo ngesikhathi etshentsha uthetho ngomnyaka ka-2013 kodwa sekufike kwaphela. Njalo wasekharikhula bakhe ebond not imali engathengiwe. Uyakwazi ukuthi lapha eZimbabwe uyanot eposition kanti uthatha into zonke zokwenza izinto emazwenazelaphandle, so ngobani ozathenga imali ngaphandle kwelini? Njalo okunye kwesibili yikuthi uvele nje emgabeni uyaziya ngezikhathi zophupha, uyathi ufake inkalakatha yemali yakho waphozisa amaphrojekthi ekhampanini avuke wathatha mahhala. So ngabona yikho osekuletha ukungahlaliseki kwezabamabhizinisi, ukungathembakali kwabo bani. So ukungathembakali kwakhe lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi yena kanaki ukuthi abantu bandlani. Uvele uyenza ngabomo esenzela ukubana lapho abantu beZimbabwe besiyavota bengabantu abalambayo, inguye obaholisayo, inguye esenza kaNapoleon owachitha imigugu waqeda abhawenika umuntu. Sifuna ukuguga abantu beZimbabwe ngokona.
Kodwa uthi umgabe ukusilela kwezinto lokho kungaba kubangelwa izitha ezizama ukugenqula uhulumende wakhe. Njalo uthi ukusilela kwezinto lokho yinto ezaphela nje phakathi kwelanga elilodwa kumbe amabili.
Nxa esithi kwenziwa izitha, kambe izitha yini ezithi hayi iflamatina afake inkulungwane zezihlobo zakhe beyenselemeli besebenzisa imali esiki-1 million kuhamba umhlangano kuyeeenhlanganweni ezafika alala kambe izitha zinezi angithi yiyo imali okuthi ngabe iyathathwa ivuselo lamakhampani ukuze aprodise abantu bezimbabwe bani isitha esikhulu sezimbabwe nguye ngoba nguye okuchitha imali yakhe ungakhangela umntana wakhe lolayelayo legresi lo okuthiwa ngugwenza uthenge imota ezabisayo kambe akusi imali umuntu ngabe ivusa amaindasi isitha sikhulu kwezimbabwe lapho lami ngivumelana ukuthi kwenziwa izi kodwa izitha zakhona nguye umdalo wakhona nabantwana yibo izitha zezimbabwe.
Alo-ke ngumnumzana Mlandu Ncube, ukhansela wedolobho lakoBulawayo njalo ongasakhulayo webandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Kuhlelo lwe-connection namhla sikhangela ukonakala kwezinto elizweni okugoqela ukusilela kwamafutha ezimota lokudla ezitolo. Njengabontanga lilibona njani elakusasa lelizwe? Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo.
Intatheli izindaba zikhuthazwa ukuloba indaba eziphathelane labantwana ngendlela elakho ukuphathisa ukunakekelwa kwabo njengoba zikuhlangothi oluqakatheke kakhulu kwezokukhankasela amalungelo abo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lesi yisicelo esenziwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, ZNCWC, emhlanganweni wemfundiso wensuku ezimbili lentatheli izindaba wokuzikhumbuza ngokumele zikwenze lapho ziloba indaba zabantwana owenzelwe eHarare International Conference Center HICC. Obona ngezokuqoqwa kwenhlelo ze-ZNCWC umnumzana Maxim Murungweni ulandisa ngenjongo yalo mhlangano lentatheli izindaba.
Sifutwe ukuthi sina vele njengehlanganiso ze-ZNCWC sijonge ukuthi sisebenze ndawonye labathatheli izindaba ukwenza ukuthi amalungelo abantwana aphakanyiswe lapha eZimbabwe ngoba bona sinanzela ukuthi baqakathekile ukwenzela ukuthi besincedise ekuhambiseni umbiko lokuhambiseni indaba ezamalungelo abantwana ephulwa abevayolethwa ngabantu.
Umrungweni uthi mkhulu umsebenzi wentatheli izindaba kwezokukhankasela ukuguqulwa kweminye yemithetho elawula ngezokulondolozwa kwabantwana okufana lowe-Child Protection Act owabekwa ngomnyaka ka-1972 leminye ukuze ihambelane lesisekelo sombuso.
Yebo, kuqakathekile kakhulu ukuthi i-Children's Act ibilungisiswa ukwenza ukuthi ibihambelana lokho kuseku-constitution yethu okuhambelana ukuthi ikudifayine umntwana ukuthi umntwana ngumuntu wonke ongaphansi kweminyaka engu-18. Le minye imithetho ebotshela ukuthi suthi abantwana akumizange bethathwe beyendi bebancane.
Abe-ZNCWC bathi kuyadingeka kuba lapho ziloba indaba eziphathelene labantwana intatheli izindaba kube ngezilotshwa ngendlela ezobasiza ukubanakekela lokubalondoloza, hatshi ezibaveza ngendlela embi ezizobanyela ukungezeleleka kwenkinga ababhekane lazo baqhubeke behlukunyezwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Sikhangele indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRussia selethusele ukuvimba ukusebenza kwenkundla yebulenjini yokuzilibazisa eFacebook kuhlelo kulelo lizwe nxa ingaqhubeka isala ukulandela izibopho zokulondoloza imbali yokusetshenziswa kwale inkundla izizalwane zayo. unobhala ubona ngezomvikela welemelika umnumzana James Mattis ubikwa esethethe amanyathelo okuqinisa ubudlelwano lele India ngokuya hlangana lomunye wakhe walelo lizwe esigodlweni iNew Delhi. Iziphathamandla zikahulumende namhla zingene emafekitali lezitolo zisehlisa intengo yempahla ezitolo. Lokhu kulandela imbiko kamongameli Mugabe izolo lapho athe ukukhwezwa kwempahla ezitolo kuzamele kuphele kumalanga amalutshwana alandelayo esithi kwenziwa ngabomu ngabafuna ukumgenqula esikhundleni sakhe. Kodwa abanye abagoqela abalungisa amafutha okupheka bathi ukusilela kwemali yemelika yikho okubangela ukuthi impahla iphele ikakhulu amafutha okupheka. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabalwela ilungelo labathengi esigabeni seMandebeleni umnumzana Comfort Mjekeza uthi uZulu kumele engethuki athenge impahla ngobunengi.
Ya, into ezakalayo athi ukukalisa nge ngenye weekend leyi intengo zesitolo eziningi zase zikhwelile kakhulu. Kukhangelwa ama-causes okukhwela kwentengo, kwakhangela ukuthi ama-suppliers, ama-manufacturers ngokwawo babangakakhwezi. Kwaye kwakukhwezwa mainly kuma-retailers. Ukukhwezwa kwafunye kukhweza kuqalise nge-Saturday, Saturday, Sunday, Monday. Iko sasiwithinisa intengo into eziningi seyikhwelile. For example, into njenge-cooking oil yasethengiswa ziindawo ama-$5, the cheapest yayithengiswa around $3.60. Into njengamazowe, ama-orange crush, lawa asefika kuma-$3. So sawuthinisa into njenge-rice esinye indawo yasethengiswa almost $3. So intengo le was not justified ukuthi ikhwele. Isikhathi esiningi intengo yezinto lapha ijayele ukufuelwa nxa i-cost ye-fuel ikhwelile, but ngasikhangela i-fuel yethu it remains stable.
Ye, kanti imbiko esiyizwayo ekhulunywayo langomongameli labanye abathi bona kungaba labantu abenza ngabomu ukuthi intengo le ikhwele, lento zingani ziyaswelakala ezitolo, ukubona njani wena? Kungakuliqiniso yini lo?
Ya, iqiniso lingaba khona. Kungayenzakala ukuthi abanye labo bayaphusha ukuthi zikhwele for political reasons, njabo sebeyengezelela into ezikhona, but that could not be the only cause. Kuyakwaliswa namanye ama-causes behind the scene lawo, but lokhu lakho sokuyengezelela phezu kwamanye ama-causes.
Inkuthazo bani ongayipha uZulu ngalesi sikhathi?
IZulu ifuna ukulikhumbuza ukuthi there is what we call panic buying. Kathesi ngangenza i-survey namhla ngibona abantu abanye bethenga i-cooking oil ngama-cartons, bethenga ichukela ngama-cartons, bethenga amazoe ngama-cartons, bethenga isepa, into zonke okhanye abantu sebegijimela ukuthenga in bulk, becabangela ukuthi kungayenzakala ukuthi kusasa izinto zivuke zingekho. Khonokho kuzayenza ukuthi abantu badayivete imali yayifana ukuthi isebenze ezinye izinto, sebehamba bayethenga ezinto ezinto zihlale whilst izinto zingapheli. 2017-2018 ayilinganiswa nge-2008. Iqiniso 2008 into zaswelakala. Into yenza ukuthi ziswelakale izinto, inflation ayikhona, but kwayengezelelwa even less severe drought yayikhona. But kathesi umnyaka lowo silebhamba harvest, even nxa impuphu izaswelakala izitolo, but abantu ezindlini izithala zabo zigcwele, zilomumpu, zilamabele. So bangabuyelisi kakhulu ku-2008. Kathesi we are far much better than that. And ababe bathenge into ezilinganayo bajayele ukuthenga suku zonke, bangabi ne-panic buying.
Manje lokho esikuzwayo ukubana uhulumende uzehlisa intengo ezitolo, libona ngani kuzaphumelela yini lokho?
Into eyenza ukuthi into zikhwele, ngiyawunika umzekaliso we-liquid petroleum gas, LP gas. Indawo eziningi seyikhwele to $2 per kg, but uzafika uthole ukuthi indawo yakhona nxa uthenga nge-Zimbabwean bond bakuthi $2, nxa uthenga le-American dollar bathi $1.40. Khonokho sokuthengisela ukuthi
price ayikwelanga from supplier, but i-challenge ngaba nabantu ngiyokuthi bazuze i-hard currency yokuthi ba-ode igasi yakhona ibe khona. So uhulumende ungayiza player la i-role yakhona kuthi ama-genuine importers bezinto abaletha ama-basic necessities lapha ibatholise i-forex yokuthi bangayizuzi ku-parallel market, bayizuze through reserve banks, kuyayenelisa ukuthi into ziyehliswe.
Hello ke umnumzana Comfort Mtshekeza, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalwela ilungelo labathengi iConsumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathopheleland, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Iqula lamaNdebele belikhokhelwa ngozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo belise South Africa emkhosini wokukhumbula inkosi uChaka. UKhumalo othi wagcotshwa ukuba inkosi kumaviki amathathu adluleyo wethulelwe umphakathi okusemthethweni. Sixoxe lomunye obekuqulaleli uNduna Zwelithini Kumede.
Kwenzeke ukuthi silayo leyo iselela ukuthi kufanele ukuthi laba abasekhaya abayiwo abanjengogodloza labanye abasemsebenzini lo ukuthi kube nenkosi, kufanele ukuthi bayehlangana lenkosi ngale bayibona into ezenziwa ngale e-KZN. Yikho besiye laphayana.
Kahle kahle ubungwani umkhosi wonalo?
Umkhosi lo yikukhumbula iChaka, kodwa base beyibiza bethi i-Heritage Day, kodwa lalilanga lenkosi uChaka leli. Manje bamkhumbula ngalo ukuthi lenziwe imisebenzi yonke yesintu kuleya ndawo. Kade sikwaduguza duze le-Richards Bay, duze lolwandle, lapho leyo ndawo ise-KZN ibizwa kuthiwa kwaduguza, lapho kwakule nkosi yakithi khona eChaka.
Manje lina njengequla labavela eZimbabwe balamukele njani?
Hayi, basamukele kahle kakhulu. Mhlawumbe ke mbuyele emuva kancane. Isizathu sokuthi Nduna engigumete yini yila eGoli, ngagcotshwa inkosi yonale kade siye kiyo uZwelithini enguye ophetheyo isize samaZulu sonke, inkosi yalapha eSouth Africa, yiyo yagcoba mina. Manje laba bakithi njengobana lo usiko lwakithi sifuna ukuluvuselela, lento zakithi sifuna ukuluvuselela, bengihambe labo ukuthi bayebuka lezo zinto ezile, babone lokwenziwayo, bangaphuma endleleni ngento abayenza ekhaya njengamanje. Esifisa ukuthi bayazi imithetho lezinto zokuhamba ngoba amasiko kithi ngapha e-South Africa ayekhona. Kodwa-ke la ngaphandle kwalokho okugoqela konke khona lokhu yikuthi thina vele indabuko yethu esidabuka la, kodwa ngokuzala sizalelwa khona le komthwakazi, kodwa singabalapha kahle kahle. So lama kungenzeka kanjani inkosi yonale, lama kungenzeka ekhaya kulunge inkosi yiyo yonale eyakithi. Pho-ke laba bakithi ukuya kwabo laphana bengibahambisela ukuthi bayehlangana lenkosi, bayibone, babone le zinto ezenziwayo. Kuza kuthi ngokuhamba kwesikhathi into zonke seziqhubekela phambili, sokuhlangana lamakhosi lami ngingaphakathi kwakhona kuyimi engenza yonke leyo nto, babone ukuthi into zenziwa njani ukuze siqhubekele phambili ngempilo yethu. Sifuna ukuthi umuntu lomunye abuyele ebuntwini bakhe, abe ngumuntu azazi ukuthi ungubani.
Alo ke nguNduna Zwelithini Kumede ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump usanda kukhulumisana eNew York leyinye inkokheli yamazwe akuzwekazi leAfrika. UTrump wethule umbiko othi ilizwe lakhe lizimisele ukusebenza lamazwe afuna ukuzimela wodwa, lafuna ukuthi kube lemisebenzi kuzwekazi le-Afrika leMelika. Izwekazi le-Afrika lilenotho emangalisayo elakho ukulithuthukisa nxa ingabanjwa ngemfanelo. Kulamazwe alitshumi okwamanje athuthuka okumangalisayo kwizwekazi le-Afrika. UTrump uthe ilizwe leMelika lingenza kube lentuthuko ephezulu kuzwekazi le-Afrika iMelika ingancedisa kwezokulima, ukuphehla umlilo kagetsi, kwezokuthwalwa kwempahla, kwezempilakahle lezokwethekelela ezemvelo. Inhlanganiso ye-US Millennium Challenge Corporation engaphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department isifuna ukufaka izigidi lezigidi zamadola kwele Cote d'Ivoire lapho umnotho othuthuka khona okumangalisayo. UTrump uthe ulethemba lokuthi amakampani anjengeSasol alakho ukusebenzela kwele Melika. Inkampani le isivule ifektali yokuhluza amafutha eLouisiana kwele Melika lapho ekhangelelwe ukuthi izaqhatsha abantu abanengi.
Siyabonga igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.